sihlele lapho abantu abasho ekuthiwe uyofibili ngama-flats usizo balutholile sibili from ku-IOM naku-Red Cross nakwezinye nje inhlanganiso nje ezithiyethiyeneyo siyothe singama-promises asuka lapha nalaphana ukuthi sibancedise njengabantu akade sebehlele egcekeni amathenti bayatholile from kulekuzini ku-Red Cross ngoba ukudilikelwa ngomusi akulula ukuthi uvuke uwakhile yebo naye izulu sofaka limile kulezi nsuku kalikho kodwa uhlupho yilo lonalolo lokuthi abantu labana basegcekeni besegcekeni sokumele beqalise ukwakha ngapha bedinga lokudla ngoba ukudla kokuphiwa kakufana lokudla wena oyabe ulakho yilo hlupho abantu labana ababhekane nalo ukuze bephikhe kungabathatha sibili isikhathi esikhulu kakhulu
amanzi lokho ekhona phansi kumbe amanzi asehlile
hayi amanzi asehlile
sebebuyele emzini yabo kumbe lokho behlala ematendeni
imizi yabo nguyoriti eminye esididilekile basematenti kumele bechaye izitina nxa izulu lisina izitina kazitshayeki ngoba babesebenzisa inhlabathi lo tshani kabukabi khona kathesi sofa khangeleli ukuthi utshani kuyazobe khona emle kobojuni le hayi uba kathesi umumo unzima kulaba bantu inhlanganiso zona lezi ezisebenza le civil protection unit i-civil protection unit iyabe ikhokhelwa ngu-DA inhlanganiso zona ezikazi ukuze zincedise ziyabe zivunyelwe ngurhulumente ngaleyo ndlela kuyabe sekunguhulumente oncedisileyo
bonke abantu baluthola uncedo abalufunayo kumbe kuyasilela
ungeza-ke uma suthise abantu besuthiseke ngendlela ababekhangelele ngayo khona lokho okulutshwana nje bayakuthola kodwa okungathi thina kuyabakwana akutholakali ngoba izinto zokuphela umnyaka lo uzabathatha sibili bese kukhathazekeni phose engcebe ngaphikha next year nxa izulu futhi lingasanga laphinda lala ngalindlela eline ngayo kodwa lingaphinda linengayengalindlela eline ngayo hatshi kungaqhubeka sibili abantu abana kuba sukuluza kakhulu ngoba indlela izulu elina ngayo libe likhulu kakhulu njalo into engingayitho sibili ngokugcweleyo ukuthi kumele abantu abebevume especially abasemaphili lapha emaphili nga kumele bevume sibili ukusuka laphana abakhona ngoba laphana abakhona siyihlala yenza ukuthi bahlezi be-affectwa ngama-flats wona lawo abegariya kuyaqala kathesi
size sixoxe labo bathi bona sebebhalise ukuthi bengasuka
ye abantu bayakhuluma ngesikhathi sona leso umonakalo usabatshayile but bekuhamba kwesikhathi futhi besebekhohliseka sebehlala hayi konke kathesi bayavuma sibuthi bengasuka kodwa okukhona ukuthi kukhona ukuba libazisayo ngoba njengasitho isipeshala bemaphili indawo abakiyo yindawo sibili batholisa ukudla kakhulu kunzima ukuthi beyichiyele yale ndawo abantu laba.